Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani tulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele eParliament yakhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weJegudu West edalele eParliament njalo elilunga lebandla lezana uPF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni kweStudio 7. Izibotshwa eziyisificamunwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenyuluveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamanji owe-Tredgold Magistrate Court, lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazijontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuba, uMarshall Ncube, uNokthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTradegold Magistrate kobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Lyson Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Itshona njani mahlabezulu? Yebo, indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond, uMarshall, uNokuthula, uClement, uSibonkosi Gumbo, uEvidence, uSisasenkosi, uThandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona ecourt eTradegold lapha kobulawayo. Bona besethethwa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile izolo yaqhubeka njalo namuhla. Be istate yona ilead ama-witnesses ayo, ongangokuthi kulompolisi obekade nguyo bekade tshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa ukubana baqhekeza kuChoppies ngailanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo istate bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco yokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala esikhiweni sisithi scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola, babakubona kusenzakala kumbe abayekho kwabakubophe labantu endaweni ethize ikuphi sihambileke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenzwa yini mina ulisomncube ngilo mfo wethu Jonathan Tswangirai lo munye ugqwetha okuthiwa nguCosta Duri sakwenza ke lawo ama indications savumelana ke lenkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelana nalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje. Ngiyabonga.
Umchuchisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini leNew Luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla. Kusanjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini. Ezinye zempahla ezathunjwa kochopis zibikwa zazifihlwe eZulu Khaya Lami Funeral Parlor eLuveve kubhizimusi likamni wabo wesinye sezibotshwa uSisa Senkosi Zulu. Kodwa ekubuzweni intatheli zindaba umnini webhizimusi leli uMnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe. Udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga awedale lephalamende awekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North. UAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda.
Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo edale lephalamende avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi, impompo ezihambisa ingcekeza kanye nemigwaqo kuleli lokithi. Sekuyiminyaka elithumi uZulu aphiwa indawo zokwakha eSpitskop North, kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lobusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi liyezinceda ehlathini. UNkosazana Duduzile Masilela yisakhamuzi sikaward 5 njalo landisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo.
Ama-stands awe-North esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaseviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, siwaphayi, akula manzi. Kuqala bekuthe sengcono ngoba abantu bebengakakhiwa ubuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu besebenzisa amaphepha ukuze bayenze amathoyilethi.
Loba nje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi, impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuzakwenziwa. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi eGwanda uthi umasipala waleli dolobho uthethe lumkhuba kuhulumende okwakho amahlayana nje.
Ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu. Yabe sizo-adopt-a into eyabuya nohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini. Uhulumende wabuya le nto okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi. Kodwa ungahamba khona ukuze nezo ndawo namhla uyajungiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani.
Igula ledale lephalamende belikhokhelwa ngumgcini sihlalo walikomidi uNkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalunga alithumi lanhlanu. umnumzana Mthokozi Simpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalele eParliament webandla lezana uPF uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomunicipala
bungala ukukhulumisana kuhle phakathi kwama resident lama councillors ukuthi baboni way forward ukuthi kuyini kubuye lapha sakhulumisana labantu sababambanisa ukuthi noka badingi indlela yokuthi kakube le service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalama toilet ngoba kudalana imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso izenzwe namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi yimpilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Peace Corps zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi ngayixazulula seseyokupheleni ngoba sele minyaka ilokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokho esikuvumeleneyo singakulandela, sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu duro kwaphela.
Umasipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eBlanket Mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesethethwa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahhofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona nabelivele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowawumantshi ungithole ngelacala. Akudliwa akugqokwa i-uniform ejele yona ngokwayo ngamabhenka njele abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Isithwala sejele siningi kakhulu kodwa into engekho yisitshebo. Umfusho wespinach lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kwamhlawumbe inkomo kahulumeni disease vele ibisiphiwa amabhantinti.
Umnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale le cala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMatthews Moyo ugwebe uNcube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi uNcube akumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi uNcube uzasebenza kungelambadalo okwamahola ngamakhulu ayisiyagalombili lamajuma amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ummeli weTshegudu West edalele eParliamente njalo elilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dexter Nduna umangalele ummeli weNeton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo. Ngakho uNduna uthi ufuna uMliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi $10 million. Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba uMliswa ethe uNduna ulisela elantshontsha imali engange $11 million kugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokho kucunule kakhulu uNduna yena osuke wethusela uMliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo ephansi. UMliswa yena uphendule wathi uzathela uNduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje uNduna uthi uMliswa ungcolise igama lakhe ePhalamende izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo uNduna uthi kumele uMliswa ahlambe igama lakhe nge-$10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Oh, okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
UZulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loweAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasosha lamapholisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo isadakiso lenhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amathumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngamasosha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasosha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo, kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende ubusungena koNdlovu utshise isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube uthathe impahla zakhe, utshise isitolo sakhe. Lobuyana yibugele obangafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akhe. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakhe. Ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane, antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo.
Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube besenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo ababaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokusho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasosha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyito esemthethweni akungabi lo muntu owebela omunye, kungabi lo muntu otshisayo otshisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle. Mina ngumaikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukuninxusa kuhlelo labasakhulayo olwethu iConnection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abasebenza imisebenzi ethiyeneyo njalo abalamankampani endaweni ezithiyeneyo emhlabeni mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe. Kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele Zimbabwe bele njongo hathi yokwenza imali kuphela kodwa befisa ukuthuthukisa uZulu elizweni. Lina lithini ngalokho? Zulukandaba, ngenani kuhlelo. Abafisa ukungena kuhlelo, sithumelani umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo C-Connection lilami uMike Hove ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labesiTaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alichumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa seMelika US Special Envoy Zalmay Khalilzad. Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaqhuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi.
Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathwele nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho abagibezwa khona emalokitshini bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lobusayo eZimbabwe. Ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labemilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu babelutha-ke kudilize laba babevela kuhulumende. Yikho ke abanikazi bezitolo behluleka ke ukuthi balungise lezo zitolo. Uma langa adlulileyo size uMinister of Industry and Commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga, bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela. Kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla leZANU-PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lonalelo sibili. Bengisebenza kwenye-site lapho engisebenza khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wekhi nje athiyethenayo i-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangonaolodlame bakhona abanye ababuyayo kithi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, nokunye esikusebenzisayo esingathi nesingisi bathi ngama-stop cop, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukukoneta ezindlini zabantu. Namasuwa committee nawo committee amasuwa ibenzayo bathi into eziningi ezinjalo.
Abameli bedalela eParliamente abebandla leMDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapolisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla leMDC lihlawule abagqekezelwayo.
Ye, into ekhona ukuthi khona uhulumende wangkhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna iMDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi iMDC ihlawule mina ngiyimi iMDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi. Iyavuka indaba. Abantu laba balamadockets, avula amadockets akhona. Nami ngiyabazi. So hayi, kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uchuma uthi uhulumende nguye othi ukaphathisa abagqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo buye through uMinister weSignment uProfessor Mthuli Ncube. Iye sawa nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazama ukuthi ayenze ubana asiphathise osomabhizinisi abanjengathi abalahlekela izinto. Abanye balahlekela ngokukhulu izinto zakwalapha ngabanye bathiselwa nokuthiselwa izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukufuna ukuthi angenele asiphathise khonapha.
Lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa yimalini ngodlakelwa olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Mayigubone ngoda yami iyapambana, ngizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awusithandisana uyawazi ukuthi sengimile.
Imnandi ke isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi koBulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso yezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo-fast 6 ekuseni. Okakathesi salani ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.